Yebo, yebo ndoda, ngiyakwazi ukuthi abantu MGC bangafuna ukuthi ba debate imotion ka president uMgabe. Ikoko wethu close la wangena eParliament wabona sokuthi abantu sebe debate imotion ka president uMgabe, wathi athi book yakhe wayeseyivala, akuvunyelwa kuParliament, awuvunyelwa lo ukuthi ukhulume kuselefoni, akuvunyelwa ukuthi ubale newspaper, akuvunyelwa ukuthi ubale inoveli yakho, akuvunyelwa. Nxa ubona ukuthi indaba ekhulunywayo esithi silayo kuparlament i-motion, nxa abantu bedebate i-motion ende wena kawuyifuni i-motion yanaleyo, kumele uphume phandle. Akuna muntu oza kutetisa noma oza kuthi indaba uphume phandle. Uyaziphumela phandle, uyozihlalela phandle, kumbeni unakitiye, kumbeni i-Coca-Cola yakho. Nxa abantu sebeqedile ukudebate i-motion leyo ungayifuniyo, usuphenduka e-house. Umthetho weParliament. So wethu waona akuvunyelwa ukuthi umuntu abale ngiyele ukuthi ngumtshela uCross nxa esizwa akakuyenza futhi okwesibili uzanikwa i-punishment yegulu kuParliament. Akhona ama-rules angavunyelwa ukuthi umuntu ayenze into efana naleyo into ayenza izolo, akuvunyelwa kuParliament. Noma uze uye ngapi akuvunyelwa, ayisiko kweZimbabwe kuphela.
Ye, kodwa ngesikhathi esedluleyo sizwa kuthiwa ababekhona ababebala amaphephandaba abo besenelisa lokuthi baphendule incwadi zikamakhalekhukhwini, ama-text messages. Khathesi ke kuhamba njani?
Zwana ndoda, nxa ungatshontsha ungayekela ukubanjwa ungazowathi ukutshontsha kuyavunyelwa. So mina ngikutshela ukuthi umthetho uthini. Nxa abanye abantu bedlala namafoni besenza ama-text messages noma bebeyala ama-newspaper lama-novels bangabanjwanga, balelak but umthetho yokungitshela lokho nakuthi umthetho awuvumeli khonokho. So uyendi cross indaba esikhuluma phezu kwayo, uyendi cross urong, uyende urongo kakhulu. Sinihlongwane owezala uPepo ovele mbilingwa naye waxoshwa nguspeaker, yena uspeaker sibisiyelude umdenda ngolesithathu ngoba waye antifoni yakhe eParliament. So akukhetha kulala kukhetha lokho. Ikuthi nxa sikuParliament asifuni ukuthi umuntu akhulume sithi mina ngowe MGC ngowe ZANU PF, sonke singama-legislators simelela abantu beZimbabwe.